Bekugidwa kuhlatshelwa abanye betshaya ukhwelo enkundleni i-National Sports Stadium eHarare kukhunjulwa umuyi umnumzana Robert Mugabe obhibhele kwele Singapore ngeviki edluleyo. Inkokheli zakwamanye amazwe abake baba ngabakhokheli kanye labahlonitshwa abakade besembuthaneni wanamhla bancome kakhulu umnumzana Robert Mugabe, bemchaza njengendoda eyamela amalungelo abantu hatshi abeZimbabwe kuphela kodwa labezwekazi lonke le-Afrika. AbeZimbabwe bamncoma ngohlelo lwakhe lokuthi umuntu wonke afinyelele imfundo lapho ilizwe lisanda kuthola uzibuse, kodwa abamsolayo bathi wabhidliza umnotho welizwe. Lokhu abaningi bathi kumele kube yisifundo kulabo abasembusweni ukuthi bangalandela amaphutha awenzayo uMugabe. Omunye wabagcizelele kulokhu unobhala jikelele webandla le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Nixon Nyikatsino, yena othe amaphutha kaMugabe kumele abe yisibonelo kunkokheli.
Lokhu engikubona ukuthi ebengumuntu vele owanceda ukuthi sifike lapho sesikhona, kodwa ngesinye isikhathi wasilahlisa njengomthungameli welizwe lethu. So sibona ukuthi kuyafana, kufanele vele simufake emangcwabeni njengomuntu oyihero, because nguye wayakhe into yankona, so kufanele ekhona. Alokho vele iqiniso and siyakwazi sonke ukuthi nguko wayenzayo, kodwa kufanele simzwele njengomuntu osefile. Awusozo kufanele ukuthi we uthethise umuntu osefileyo, kodwa into le iqiniso vele wayenza njalo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Tafazo Chikandiwa isakhamuzi seHarare yena othi inhlelo ezasungulwa nguMugabe ezinhle ezinjengokwabiwa kutsha komhlabathi owaqala ungumqondo omuhle kodwa wasela isiphatho esidle wagcina ungenisa ilizwe enkingeni kwezenotho lakwesombusazwe.
Sesikhangela inkokeli lezi sezisele, sesikhuluma ngempilo kaMugabe, sesikhuluma siphatha, siqalisa ukuthi sikhangele from igugrawunde sibuye sikhangele kulezo ezomhlabathi labathelela khona umhlabathi abelungu. Sikhangele ukuthi lezo ezomhlabathi kwabelungu ngalesi sikhanyela inkokheli ezisele, meze kusikhanyisele ukuthi lezo ezomhlabathi ziyasinika inguquko okutshengisela ukuthi umhlabathi lo sawuthatha.
Omunye wahlukunyezwa uMugabe kuhlelo lwe-Occupy Africa Unity Square itayizamara owanyamalayo umnumzana Steven Sibanda uthe yena uyamxolela uMugabe.
UMugabe ube ngumuntu ade esincindezela internal njengezizalwane saseZimbabwe, ikakhulu mina ngikhala kakhulu ubana umdala lo kazange amphathe kuhle saphila. Kodwa njengomuntu osedlule, njengomuntu osesishile, kumele sikhalele imuli yakhe, kumele sihloniphe esakufundiswa i-culture yethu bana, kumele sihloniphe ababhubhileyo. So ukhala kusho ukuthi ube ngumuntu omuhlatshi, sikhala njengomuntu oselahlekelwe family person.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Chris Sibanda uthe ujabulela kakhulu ngendlela uMugabe avaliswe ngayo namhlanje, esithi lokhu kuyisibonelo somsebenzi omkhulu awenzayo.
Singathi into eqakathekileyo, into ebongekayo kakhulu, sikhangele ukuthi uMugabe wayenzani elizweni, wakwanisa ukuimprova i-education yabantu beZimbabwe. Kungabe owacina kwenzakala ngemuva, kumbe wacina kwenzakala kwi-economy kungathabisanga abantu abaningi, kodwa siyakubonga ukuthi i-government ikwanisile ukuncedisa ukuthi uMugabe ehambe kuhle, kumbe nengcwatshwe ngendlela eqakathekileyo, kumbe ebongekayo.
Enkundleni ye-National Sports Stadium bekungela abantu abaningi kangako, lowa nje bekulanga lokugcina ukuba uZulu avalisane lomuyi. Kunjalo nje uhulumende wazise uZulu ukuthi uhlelo lwanamhlanje ngolokugcina lokunxusa uZulu wonke jikelele edolobheni leHarare. UMabhalane ogatsha lokuthulwa kwembiko kahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele intatheli izindaba ukuba isidumbu somufi sesinikezwe abemuli yakomgabe kuze kuphele ukwakhiwa kwenkalakatha yethuna endaweni ebekwa amaqhawe e-National Hero Zeka eHarare.
So there won't be any mourning or state funeral going on from tomorrow.
Akusela imfa loba okunye esikwenzayo kuqala kusasa. Ngiyazi ukuba kuzahlanganwa kozimba, kodwa impela viki akusela okunye esiza kwenza.
UMangwana ubike ukuba kusasa imuli izaba lowa umkhosi wemuli ekhaya lapho adabuka khona kozimba, kuthi ithuna lingaphela wakhiwa imuli izamngcwaba emkhosini ozaba lezihlobo zodwa ongagoqeli uZulu wonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.